ababeseduze ane EDC bafake i-fundraising online ukuthi sizame ukuthi abantu bonke ababemazi ukuthi bangancedisa ngokunika imali, ukuthi imali le isetshenziswe ukuthi for repatriation and izinto ezinjalo.
Siyabona ke baba Mabhena ukuthi ngesikhathi lesi isikhathi esizima kakhulu, so ke lina vele nxa likhona ngapho ke e-South Africa likwenza njani nxa umuntu sebhubhile?
Sesakwenza kwaba lisiko lethu ukuthi umuntu nxa efika lapha uhle ahlanganiswe labantu bakibo, ngoba kungani izigaba ngezigaba zonke sesilama burial societies lapho abantu abakhipha khona imali every month betshaya imali e-burial society. Uzathola futhi ukuthi lezi nkonzweni ema-church kulama burial societies akhona. So siyakuchumayela kakhulu, so ngani ke sokuzwakela indawo eziningi ngapha nge-South Africa ukuthi umuntu nxa ekhona ngapha eGoli kumele abe le-burial society. Sananzelela ukuthi vele ngapha sibanengi kakhulu, njalo kuyadula ukuhambisa umuntu nxa esethule ekhaya ngoba kuyabiza phakathi kubo 15,000 rand siya kuma 20,000 rand.
Ye, nxa ngabuya kuwe baba Ndlovu, kunzima kanganani ukuthi nxa usemelika khona lapha ugcina nje lizwe lisenza lokho kuthiwa ngama-burial society?
Into ehluphayo ukuthi i-America yindawo enkulu kakhulu, abantu bagcina sebesendaweni ezijeneyo. Mina khonapha ngise-Washington State, lawa bantombazana obhubha kuqala use-DC yakwazi ukuthi usuke e-DC kuyabe kumele uchayisa emathina 6-7 hours ukuthi ufike khona. Ukukhula kwelizwe sihlala khona yikho kwenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu babe bahlangana besenza izinto ezinjengama-burial society. Umbe singahlangana khonapha kubo-intanethi sihlanganise ukulungiselela isikhathi ezinje.
Baba Mabhena, nangu uyakhuluma lapha uMnumzane Ndlovu uthi hayi kuzima ukuthi bahlangane, kodwa khona ngapho nxa lindawonye lijale ukuthi lisebenzise imali enganani nxa sethambisa isidumbu ekhaya?
Imali yangkhona kuyachiya namaundertaker ukuthi umuntu abe siyangapha, kodwa khonapho phakathi kuka-15,000 rand kusiya ku-20,000 rand imali eyabifuneka nxa umuntu esethule sehanjiswa ekhaya. Imali edale ukuthi siyikhiphe yona leyo. Siyananzelela vele ukuthi lapha futhi kulama-undertaker vele abonwa izizalwane zaseZimbabwe ezifunala khonapha lakho kings and queens, lamanye ama-undertaker akhona. So ke kuba lula ngaleyo ndlela. Abanye bavele nxa bengikho ma-society bayahamba khonapho bayengena kuma-burial arrangements with ama-undertaker, ukwenza ukuthi nxa umuntu esethule bese bemthwala bona bamhambise ekhaya.
Ye, mase sikhangeleke ngapha kwele Melika kume njani baba Ndlovu nxa umuntu efuna uhambisa isidumbu ekhaya?
So ngapha imali yakhona I think i quotation estimate esikhangeleleyo kathesi ngama $15,000 ukuthi sihambise umuntu ekhaya uma esethule. So imali yakhona iningi kakhulu ukuthi umuntu yedwa angeke ayikwani. Icebo elikhulunywa ngoba umabhenela ama-burial society licebo elihle sibili.